Donke mele sazi ukuthi thina njengebandla le-MDC elikhokhelwayo ngu-Advocate Genius Mchamisa, lesi sisekelo kumele sisilandele. Isakhansi yasinika yabanika amalanga ayisikhombisa angezelela amanye amathathu. Saphinda saphiwa umsebenzi wokuthi sithumele abantu abahloniphekayo esigabeni ukuthi bayezama ukuthi bakhulumisane naye. Kwathiwa futhi yena upresident uChalumi Babu Chamisa kumele azame ukuthi axoxisane lo mama wakho. Konke lokhu sekwenziwe okukukhombisa ukuthi sokumele sizwe ukuthi impumela zangkhona zihambe njani. Bese sizivisela ku-National Council ukuthi hayi lokhu ebelibeisithume khona sesikwenzile, impumela yileyo.
Manje nxa sikhangele osokwenzakele emahofisini lapha, siyabona ukubana umthethwandaba ubaxotshile bona okhuphe labanye. Ungasitshela ukuthi kusetshenziswa njani khona esigabeni?
Hayi, thina ukusebenzela siyasebenza ngoba bona abakufunayo thina njengabantu bebandla lozulu kasisakwazi ukuthi bade bebafunani, ngoba iy'ndaba zangikhona seziziningi sezidida ingqondo. Kwaqala kuyukuthi bayatshaywa bayesaba, kwabuya bafuna ukubulawa, kwantshintshwa kwatshaya abantu babotshwa, bona abatshayiweyo babotshwa, bona omatshaya kababotshwanga. Bangena emahofisini ethu ngodlakela, sabona ukuthi hhayi ukuthi seke sikhuluma nabantu kungasihlupha, because ahambe umthethandaba. Umthethandaba ubuye ucacile ukuthi hhayi okwenziwa ngumakhuphe nabantu bakhe kungaphandle komthetho. So yizinye zezinto esizazihambisa ku-National Council ezenzakale nesikhathi lapho esithunywe khona. Kodwa umuntu wonke nje ozibonelayo lelo ndlebe ozwayo uyazibonela ukuthi laba bantu ukuthi balinye injongo engasiyo njongo yokuthi siphathise abantwana baseZimbabwe baphume phakathi kwalobu bugqili ngohulumende wezani. Ngoba thina njengebandla le-MDC simele ilungelo likaZulu ukuthi sibalwele abalungelo yabo lenhlala kahle yabo, hayi khona lolu dubo abalubonayo lapho sokuthiwa khona imbuzane lethu.
Bakhona abathi bona uNkosazana Khuphe ulosekelo kakhulu esigabeni seMathebelelendo, okokuthi nxa kukhona inyathelo elingathathwa kungabangela ukubana ibandla linqotshwe kukhetho. Lithini nangalokhu?
Hayi, ngeke ngabaphendulela bona ngoba ibabaziyo ukuthi abalandeli babo ngobani. Kodwa yami impendulo ngeyokuthi lonke lizibonele izithombe kazihambi manga. Upresident wethu Babu Chamisa uhambile emandebeleni emathibheleleni lapho elomhlangana lezulu e-Cross Gate. Sizibonele uzulu uziphumele wagcwala wathi phamu ehlekelela ethaba ekholisa. Wasuka lapho waye eMatsaut ubaba ePlumtree uPresident uChamisa lizibonile ngenxa izulu laphambanisa ukuthi ngoba izulu kaliphambanisanga abanye abantu babezengesemgwaqeni bebehamba bebhajwa.